Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uZulu ingqondo, kodwa iziphathamandla zempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo zethule umbiko othi isimo sibangcono kulabo asebethe bahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Umsekeli kamqondiso wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uthi kuba nganeno ukuphatheka kwalabo abahlolwa batholakala bele coronavirus.
Okwamanje ungakhangela i-report ephumileyo izolo besilabantu esingathi sesababamba ukuthi banomkhuhlane abangamashumi amabili lambili 22 kulabo lingananzelela ukuthi kulabanye sababamba ngomabasa ngenyanga ka-April ababelitshumi lambili abangu-12 of kubo labo okuqala ngubaba wayesesitshile then abalitshumi singathi labantu sebe-recovered kusho ukuthi sesabahlola sabaphindaphinda sabona ukuthi hhayi abaselawo lo mkhuhlane we-COVID-19 kuseselo yedwa nje ongakarecovery kodwa lo laye kaguli ngumuntu nje ozihambelayo kusele nje kuphela ukuthi ama-results aphume sithi yena use-recovery then kathesi ungakhangela kulinyanga kusiya ekupheleni kukamay lakukasana kukajuni sibe lama cases amanye esesiwa reportile aselichumi kuwo la lichumi abangathi abangu-9 bebengabantu nje abazihambelayo abangaguliyo kuleyodwa ubaba okade ngani uphathekile ephefumula nzima sike samlalisa laphana esibhedlela seTongdorf samnika i-oxygen umuntu lwana okwakathesi ngingakukhuluma nje ukuthi I think izithi yesterday kumbe izolo kumbe kuthani hhayi umuntu nje usezihambela akasadingi i-oxygen ngumuntu esesimdischargile usephumile esibhedlela usehlezi okuthiwa yi-isolation facility njengomuntu ongasagoliyo
unyathi uqhubekele phambili ekhuthaza labo abakuquarantine ukuba bangasondelelani balondoloze i-social distancing
abantu ababuya bengena kuma-quarantine facilities babuya under i-ministry of social welfare umthetho kahulumende uthi kufuze ukuthi sebatheste ngelanga lokuqala that is on day 1 sebatheste futhi ngo-day 8 sibuye futhi njalo sibatheste ngo-day 21 so thina into esiyenzayo ukuthi nxa be-social welfare bengasazisa ukuthi kulabantu ababuyileyo siyalungisa ukuthi sigijime sizama ukuthi siyebathesta ngamalanga lawo afakwe nguhulumente abantu laba nxa behlala lona lo uhlala erumini yakhe eyedwa akufuzanga ukuthi njani behlangane emarumini njalo siyabakhuthaza ukuthi nxa bephakathi kwama-quarantine facilities lawana ngesikhathi nxa bengenzi lutho siyabe sibakhuthaza ukuthi bangahlangani labanye abantu phela kwesinye isikhathi babekhothe besebexoxa bonke besebetshona behlezi bonke siyakukhuthaza ukuthi hhayi abantu labana kufanele be-observe lokho esikuthi yi-social distancing ukuthi umuntu ufanele be-1.5 to 2 meters khatshana kulo munye umuntu
lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lubike ukuba ezimbabwe sebengama-320 asebefunyenwe bele-COVID-19 phakathi kwabo abangamakhulu edlula amabili 267 yibo abagulayo kusenjalo idolobho lakoBulawayo lithole uncedo lwempahla lokunye okujonye ukusiza ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela kwezisebenzi ukonga abantu ababanjwa i-COVID-19 esibhedlela seTongkrug okuvele enhlanganisweni ezimbalwa zikaZulu ekhuluma emele abenhlanganiso yezizalwane zezimbabwe ezihlala engilandi eya-rise and shine umnumzana zenzele ndebele wethule isipho sengubo zesibhedlela
ngimele omama be-rise and shine abasediaspora e-UK besilapha ukuzoyenza i-donation yengubo eziyi-30 ama-sheets ayi-60 lama-pillow cases ayi-30 lokhu kwenzele isibhedlela se-Thorn Group esikhona pakoBulawayo i-donation le ilingana le mali engange $990.
Unkosikazi Faith Ncube obemele inkampani eye-James Fashions uchasisa ngesabo isipho
sidonete ama-reusable face mask ayi-200 aworth $120 Well, sitting on today, Thorncroft Infectious Hospital, I'm a frontline workers, all those who work there at Thorncroft.
Yes, I'm going to listen to you. Umeya wa Bulawayo, umnumzana Solomon Mkuni, ubonye kakhulu, abelule izandla, bebusisa idolobho lakhe.
Siyabonga abantu bakithi abasemazweni labakhona around ngapha koBulawayo ngokucabanga isibhedlela sakuseThorncroft ukuthi kumele silunge ukuthi sikwanise ukuhlamukela lezigulane ze-COVID-19. Sibonga imbheda esithe siyitholile iyangezela kweminye 20 esake sayithola. So kutsho ukuthi nxa kuwukuthi kungayenzakala ukuthi kufuna abantu ukuthi balaliswe inani lembhede esesilayo engani isengezelele. So sibonga kakhulu ngohlelo lolwenzwa ngabantu even lapho abakhona ngaphandle kwamazwe kuthiwa besicabanga besikhumbula ukuthi bavela koBulawayo, uBulawayo kumele laye azilungiselele ukuthi akwanise ukulwisa lesi mkhuhlane we-COVID-19.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seThorncroft esiyiso esigcina abagula i-COVID-19 koBulawayo siqhubekela phambili sithola usizo lwezipho ezehlukeneyo zokuncedisana lekhansili kanye lohulumende ukonga labo abayabe sebefunyenwe belaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.